Lokugcwele imali yamabond notes amatsha emigwaqweni eZimbabwe ngesikhathi uhulumende esithi uzama ukulungisa ukugugudeka kwesindo sama real-time gross settlement kumbe RTGS leyinye imali. Lokhu kwenzakala ngesikhathi uMnumzana Mthuli Ncube, umgcinincebo kahulumende weZimbabwe, esanda kwethula umbiko othi usedinga izigidi ezingamakhulu amahlanu zamadola, $500 million, yokulwisana lomkambo wensida wemali owenza ukuthi kukhuphuke intengo yempahla elizweni leZimbabwe. Uncube wethule umbiko lo ebulenjini bokuxhumana obeTwitter, lapho angavezanga ukuthi uhulumende weZimbabwe okukhanya ezehluleka ukuvuselela umnotho uzayithola ngaphi imali eningi kangaka. Imizamo yokukhulumisana ngalokhu lo Ncube yehlule ngoba ubengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Ingcweti kwezenotho zithi intengo yempahla kayisoze yehle njengalokhu okufiswa nguhulumende, njengoba eZimbabwe kusetshenziswa imali yohlobo lwama-RTGS eyenza ukuthi abantu benze santando emkambo wemali. Isisindo semali ethengwa emabhanga lethengwa emkambo wensita kuyathiyana okumangalisayo. Omunye wabathenga bethengisa impahla, uNkosazana Britain Bovu, uthi lokhu kwenziwa nguhulumende akusoze kuncede ngitsho lakancane ngoba imali yemikambo yensita ikhanya ikhutshulwa nguhulumende.
RTGS nxa uyithwele iyi-5 RTGS ngaso bank transfer uyabuthenga i-$1. Nxa sokuyi-transfer i-6 RTGS uyabuthenga i-$1. Thina ngapha abe-cross border esiwoda lapha kubo-South Africa lapha i-R10 uyabusuyithenga nge-$3 RTGS. But nxa kuyikuthi uyithenga ngemali le ehlala emafonini la kuma-bank transfers, i-R10 uyabuyithenga nge-$3.50 RTGS. Kuyathiyana ama-rates akhona umuntu olemali esefonini lo muntu ophethe imali esandleni. Esefonini kuyabe kudurela kakhulu. Nxa uyiphethe isesandleni kuba ngconywana, kodwa lakho akulabungcono ngoba akusaphileki.
Khonoku akulilimazi nxa lithenga lithengisa
impahla. Sesilimale kakhulu ngoba akusebenzeki, akuwodeki. Ngenxa yokuthi into yaphomba ukuvuka isikhona nje, kwaphomba ukuvuka sokwenzakele, kungala notice, kungala warning. Ongangokuthi nxa wawusasithengise izolo kwakhona, sasithengise ngerethi eyayikhona ngalelo langa. I-10 RTGS yayisakunika i-one le idola leMelika lele, wawulithenga nge-$4.50 eyangapha. Kodwa ngaphambi kuvuka kutshintshile kathesi sesa imali zethu zonzana sesihleza zaba eroded, aziselavalwa, zisathengi. Asakwanisi ukuphinda sibuyele siyehoda.
Sizwa njalo kuthiwa kulama ibhondi amatsha avela ngaphi khonapho zokuthiwa agcwele
emsiwabona sekhona lathi esegcwele ebantwini suke kuya segcwele ku-black market. Kulamadola amatsha brand new lama-$2 amatsha ukuthi aprintwe nini thina azange sazise ngawo, azange sibe kwazi. Uminister uyokwazi ukuthi waprinte nini, kodwa kulanto asitele yona. Silindele lathi ukuthi sizi ukuthi kathi la amadola asematsha avela ngaphi, aprintwe nini, eprintwa ngubani.
Sizwe njalo kuthiwa ke
ngoba yiwo asevulele njalo ngapha ezimalini zangaphandle kwamazwe, ngoba nxa le yethu isiningi kakhulu sokudala ukuthi bona babuye ngapha futhi bahuquluze khonoko kukhona kwangaphandle kwelizwe ngamaresi aphezulu. Thina abanye ngapha sesisala singalalutho.
Sizokuthiwa njalo ke kusasa kule $500 million ezafakwa kumkambo wemali besele kuzwileni khonoko.
Ukuthi indaba esizibona kuma-Twitter lemanyuzini, kodwa yena uminista phela kakahleli lokuthi leyo 500 million uyithethe ngaphi, kubani. I-500 million esiphomba ukuyiza ku-Twitter eselayo seyithwele, kodwa ukuthi uyithethe ngaphi sinje soyabuzani ukuthi kathi uyithethe ngaphi leyo 500 million. Olosesadeni ngemva kokuba ama-rates ekhwelile ku-parallel market abaphezulu kangaka, kwabonakala kuprintwe amabhondi amatsha. Yena usengovuka sengile 500 million kuthi ukuthi nguye phela thina babaduke sicabanga ukuthi yena nguyobuye ngapha ku-black market
imali. Soke kodwa
kolokuwethu yikho kwenzakele. Ubuye ngapha yena la ma-RTGS akhe la aprinti beyamatha, wabuya ngapha ku-black market wakhweza ama-rate wathenga imali. Ngakho sethengileni imali sikwandu sesithi kusasa ama-rate kumele abuyele back to normal.
Ye kukhuluma ukuthi nxa imali le ingangena phela le ntengo yempahla izayehla, kambe kuyahamba njalo.
Lokho esebenzisa i-RTGS mina ngikubona ukusenzakala.
Kodwa uMnumzana Believe Gawule webandla leZANU-PF uthi kulabantu abazonda uhulumende abakhuphula isisindo sama-RTGS njalo le ntengo yempahla etshiyeneyo.
umumo okhona lapha kukhanya ngani kule sabotage ethile engiyibonayo kule sandla esibi esokwehlulekisa uhulumende ikakhulu ebantwini laba abalawula izinto ezithengiswayo lanani into ezinjengazene zokukhweza nje ama-prizes willy-nilly nje kungakhanyi ukuthi kanti vele ama-prize akhwelelani kodwa ngingazi ukuthi ngokuhamba kwakhona uhulumende indlela abahamba ngayo uhlelo lwakhe kuzaphusha kunjani lokho ngoba kuloku kuganga ukuthize kakhulu ebantwini laba abayekelelwayo kodwa besenza izinto ezingayisizo
kulapho-ke kukhuluma ngabantu abanjani
abakhweza ama-prize ukuthi intengo yezinto bayakhweza namhla bakhwezile intengo yezinto namhla bakhwezile le nto zakhona ezinyethola ungakhangela ichibukhwela leyo ukuthi utshwala uphewa bukhwela njani vele kuyini okukhwelileyo okudingakalayo ukuthi abantu beze bekhweze nje izinto zonke zezenziwa khona abaphakathi kwelizwe ukukhona okutholakalayo phakathi kwelizwe kuyini abokubalahlekileyo ukuthi bakhweze le fuel yakhona kayikhwelanga okuyenza ukuthi bakhweze kuyini yikho kumangalisayo kona ukuthi kuloku ganga
kodwa siyabona phela i-RTGS kathi ezingayo emkambo lo okuthengiswa khona emgwaqweni isiku 125 khonapho abanye bayikhuphula futhi siya phezulu ubona ngani kuhamba kudleli kolo kugawula
khonokuba kuhambi kuhle njalo kiyathengisa ukuthi into zimanga kuhle nxa kuthi kati into ezomkambo emkambo ngale ngaphandle ngale ku-black market nanani into zenezo yizo ezidala udubo lonke lelo esilalo khonoko kutshintshatshintshwa kwemali kuhamba kusenziwa khona okuhamba kubhenwabhenwa izimali kubhenwa ilo kuzenama ima-US dollar lenani yikho kusihlupha yikho kuphambanisa inhlelo zikahulumende yikho okwehlulekisa uhulumende khonoko okwenzakalayo mina ngibona ngani kule sandla soku esibi kakhulu esithi ngabe ukuthi uhulumende uya lesandla naye silukhulu ukuthi adile labona abantu abagangileyo laba abafuna ukuhlukisa uhulumende ngokuganga ngokusebenzisa imali okungekho emthethweni
abantu bathi vele uhulumende nguye ongani uyawona kakwazi lokuthi uyenzani
bengatsho njalo abantu ngoba abantu laba nxa besebona bathi nje imali bana basegcikeni ngoba bayekelelwa vele kuyinto sokungantiwa yinto esemthethweni abanye bathumezelana imibiko yokuthi hayi imali iyatshintshwa kwezindawo okusegcikeni okungenziwayo ukuthi kuqedwe khonokho so nxa kungaqedwa khonokho abantu bazathi uhulumende uyakulo mlandu ukuthi uyakuyekela khonokho kutho ukuthi ngezinye indlela kakuboni ukuthi kudinga ukuthi kuqedwe ngoba abantu baphakathi koduwa
abantu abaningi bathi kababoni kulungiseka isisindo semali emkambo wemali yensida ngesikhathi ibhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe lithengisa idola nge-3.45 RTGS abanye osiphatheleni kubikwa ukuthi sebethengisa idola nge-7 RTGS.